Ngiyaluzwa lolu daba esengunanzelela ukuthi umongameli phela weZimbabwe sowagcotshwa. So nxa uChamisa la besithi bayamgcoba, ngibona nje kuyinto nje yokuzenzela ukuzidlalela. Awungeke kube yinto emalisayo ngaphandle kokuthi sithi ngamadlwana, ngoba angaze ethi ugcotshiwe kangeni phela e-State House, kalayo i-executive power. So njalo umongameli weZimbabwe ugcotshwa ngu-Chief Justice kumbe the next available judge nxa u-Chief Justice engekho. So nxa bezenzela okwabo lokho, hayi ngamadlwane, akulokunye singakusho ngaphandle kwalokho.
Kodwa akubophisi yini babancane?
Hayi, akulanto, akulacala, yinto nje yokudlala nje kuphela.
Nxa sisikhangela sibili kungela ojaji bolabo, vele kungazani akusebenzi?
Hayi, akungeke kusebenze, ngoba phela yikho ngithi nxa ugcotshwa, ugcotshwa kulandela isisekelo sombuso esikhulu esithi i-constitution. Kwenziwa kulandelwa kusenziwa njalo ngu-Chief Justice kumbe omunye ujaji. So nxa bezenzela okwabo kungazange kwenziwa ngujaji, njalo kungasinto eyenziwa kulandela i-constitution, hayi kuphongukwenza kuphela.